bayenelisindi ngokunjalo abanye abantu babe khangele ukuthi umongameli kabe labacebisi oyedwa kumba babili kumba bangaki hatshi lowana uyabe ngumcebisi nje ukuthi nxa izinto ziright kodwa emumeni nalo esikiwo umumo olukhuni kangaka onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube labantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma-categories atshiyeneyo entweni ezenza ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuseleleni umnotho ezokuvuseleleni nini ezokwenza ezigaba ezishiyeneyo ngokunjalo kutshiyene kakhulu ukucetshiswa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengelezimbabwe elilezinto zalo esesimeni esibi njengalezi kodwa ke asithi thina ngamazwe anjengabo-amerika nalalabo bantwana hhathi kuyabodingakala abacebisi abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba
nanto ke udaba mnumzana mkandla uyavumelana laye na ubaba ugawule lapha uthi hayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa
ngiyabonga kakhulu umbono kababa ugawule former MP ulo mbono omuhle sibili awusekelayo ukuthi umnumzana upresident inani labantu laba abakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngobuningi babo ku-advisory board or committee akudingakali iquantity yabantu kudingakala i-capability or ngathi thina iquality leyi yi-cabinet sengisehlukana umbono lobaba laphana former MP leyi cabinet ecatshileyo ama-rights akhe yena upresident ukubana ebe lamalungelo ku-appointa i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangu-5 nalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubona ukuthi khona nga-trust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi ngoba umcabinet uminista nominista ulo msebenzi amele wenze ebe sereporta every 100 days ukuthi wenzeni yiso lesi sivumelano lesi esavumelana ngaso esesiyakhetha i-secret cabinet yakhe leyo kaze ngeconsulti abantu uvuke nje ezikhethela abantu bakhe and then ebantwini bangikhona nabantu abakhethiweyo groupu laphana eningi laphana i-G4
siphe ubaba ugawule uyizwe njani wena imbono kababa umkandla la
ngiyayizwa imbono kamkandla kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiphendule khonapho kubaba umkandla ukuthi baba umkandla sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asimniki asithi ukuthi umongameli kaconsulte nxa ekhithe icabinet asimniki khonokho uyazenzela umongameli isisekelo sombuso asilakho khonokho even nxa esekhetha i-advisory board yakhe yalani akukho khonokho ukuthi kwisisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi ngokunjalo hathi ababaningi laba abantu njengoba ngisitsho ngithe mina ilizwe nxa lilowuhlupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane ukucebisana kundima ezishiyeneyo ngobungcwethi obuthile yiko kwenziwe ngumongameli mbona ngani ukugcwalisa khonokho umongameli ukuthi alalele lokuthi azwe lokuthi abantu bona but kuyini abafuna kwenziwa njalo abantu labana bangakhangela la madoda njengabo-Trevor Ncube uyakhangela ukuthi akazange akhangele ukuthi manzakhetha abantu ukuzani uPF kuphela yidobha abantu hhayi uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibe ndawonye senzeni into yethu sindawonye sisebenzeni ndawonye yiko kusebenza ndawonye khonokho kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi bandle
baba mkandla ingqobe sezikuwe uthini wena ngalokho
hayi ngiyabonga sibili umbono ngiyawuhlonipha sibili umbono wakho uformer MP kodwa-ke iqiniso elipheleleyo i-constitution le ayikhuluma ngayo kazengivele kilandile angakhohlwa ukuthi khona undoda luvele wangena ngekhuu engene ngekhuu yona liyana wathi waqonde wayaphambili wamemetheke siya phambili singakukhohlwa khona lokhu singakhohlwa sibili khona laphana ukuthi i-constitution kuleli lizwe kayisebenzi kathesi nje kanti obedeploye wona amasosha lamapholisa lawa ngubani yi-constitution yini yoleyo ngoba yena kade engekho phela ngubani okwenzileyo kathesi khona lokhu babubula abantu ezindindinya kuphela bayakhala lapha i-constitution ngasiibeke neceleni lapha senze kwethu kwelizwe lethu ukuthi ovuka esenze okwakhe evuke esenze okwakhe we need to amend i-constitution yona leyo ukwenze ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni ingene ngohlonipho lwabantu yikho mina ngubona ngazani yikho kumele kusebenzi asoze umuntu ephume i-cabinet nxa edinga i-advisory yakhe okwenza ukuthi khona kungadluli laku-parliament laku-constitution kungabi khona yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublishe egcekeni njalo kwakufakwa ama-advisors angama-interested parties bamuwisa kwabantu bemtshelela eceleni wena futhi bama-advisor ungabala undoda lombalileyo u-Trevor Ncube ulabantu abangayeka khonaphana ngapha elisebenza labo khona laphana i-constitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitsho lokuthi khona kumele vele ebe labantu abangako yini into ayivele isazakala mdabuko yikho engazize ngabantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe into yonke siyifuna ingene ngomthetho kungazokwaba yinto nje phonga ukuqunyelwa ngoba umuntu lama-right kusasa savuka siqunywa amakanda izolo kuvuke kukuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2% kungakhulunywanga asiyidumbe ngeyinye i-constitution yona le evumela khona lokhu ukuthi umuntu egqekeze nje kuphela esikhwameni sakho ethela nje abi 2% engazani uyi-shareholder esikhwameni sakho konke khona khanga into esiyikhangeleyo asiyibalanga sihamba ngakho sixoxisana ngakho kodwa liyavuka elinye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela lesihlalisane yinto ekuphele yabisisele yona le kathi kasifuna ukufikisa khona lapho sifuna ukuthi khona kube nokuhlonisana phakathi kwaleli lizwe.
Hayi, kuyezwakala baba Gawule, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba Mkandla?
Ngithi ubaba Mkandla ngiyezwa singili ukuthi ubaba Mkandla ukhathazekile nge-advisory board kababomongameli kodwa-ke mina ngithi mina maningi ngithi izihlobo zami ezithandekayo ukucetshiswa nxa ucetshiswa akula nto endinga ukucetshiswa njalo ayisho ukuthi ukucetshiswa kule ndlela ezimbili ungakuthathi ukucetshiswa ngoba ungakuthathi kusiya ngokuthi ubone izinto zakho nazinjani laphana ngaso kusiya i-cabinet yese elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumende kodwa laphana abanye abantu babeqakatheke ukuthi bacebise ukuthi liyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 liyabona lapha ukuze silokhuze kathesi singangcono sibeke imali le eceleni kumbe ibhondi ye engasenzeli kuhle kade okuyafunekza nxa senza njalo masiyani ngesa kungaba yilokhu yilokhu lalokhu ikucebisana koba uphembe nxa esesuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana ne-cabinet yakhe ngemva kokucetshiswa ahlangana lapho ku-cabinet ngale sehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acine esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi iyabe icetshiswa iyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezinye izinto angaziboniyo.
Nanto udaba Mnumzana Mkandla, usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangoya.
Hayi, siyabonga kakhulu udaba lukhona sibili lapho endikhangeleyo ngokuthi khona umngameli ulamalungelo, siyavumelana lokhu lo former MP ukuthi khona ulamalungelo okudinga ama-advisors akhe but inumber yangikhona leyo yesingayivumiyo njalo kana-right kusase uzafaka abantu abangu-100 210 e-parliament khonaphana abalingana labantu abavotelweyo libe khona lisithi khona ule-right ulelungelo a-a asifuni ama-weaknesses anjengona lowo sifuna ukuthi khona ngaripoti ebantwini ngaxhaswe ngabantu lokho kuthiwa khona ulelungelo kusase uyavuka lapho efake izikhali zakhe esidubule sonke ukuthi khona awulelungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Icela nje kuphela ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle singene emasikweni njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki ngathathe ngobungithi babo bebe sebehluleka bebonke khona laphana kuthiwa khona i-government of nationalist i-transitional government abethise yesiyifunayo ke thina yona leyo ibe nama-stakeholders wonke behluleke bonke bekhona laphana kusweleka lozasola omunye kuya kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kusothiwa khona ngama-advisors bonke labana ungakhupha nje u-Trevor Ncube laphana ubathiye bonke labana benjiyana laba abakwani kumthwangwa laphana ne-advisory bonke benjiyana nami nje ngingabamumathisa sikulokuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini yi-battalion kumbe yi-section asikwazi ukuthi kuyini khona lonkeya